sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle zulukandaba siyalamukela emsakazweni we-Studio 7 ngelanga lekhisimusi ngolwesithathu mhla ka 25 Mpalakazi 2019 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu weZimbabwe uzadlala ikhisimusi lamhlanje iningi lihlaselwe indlala njalo lingenelisi ukuthenga indingeko zempilo ngenxa yokutshabalala komnotho.
Ngiyangayidinga sibili impuphu ayitholakali ngaleyo price yayishiwo i-government sibili, ngoba lapho the wayithola khona ungayithola $95.
Lamhlanje sizalethulela udaba lwendlela abantu abazadlala ngayo ikhisimusi ngalesi sikhathi sokuma kumnotho welizwe.
Ngizakahamba kuphela kwabanye, so ngizakaqhubela imbida ngikhaya. Senzele ukuthi ubabe bengakwazi nasemakhosa ukuthi ngivile kumbe hayi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. UZulu weZimbabwe uzadlala ikhisimusi lamhlanje iningi lihlaselwe yindlala njalo lingenelisi ukuthenga indingeko zempilo ngenxa yokutshabalala komnotho. Okuningi asikuzweni kuNtungamili Nkomo elandisa.
Ngaphandle kwendlala lokusilela kwemali emabhanga, uZulu ubhekane lokusilela kwamanzi emadolobheni afana lakoBulawayo, ukusilela kwamafutha epetulo letizili kanye lokusilela kwamagetsi. Ngakho iningi lithi ikhisimusi yanamuhla ikhisimusi nje ngebizo. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Prince Khumalo uthi okudanisayo yikuthi ukudla okumqoka okugoqela impuphu kubiza imali engeneliswa ngabanengi. Uhulumende wazise kumaviki amabili edluleyo ukuthi i-10 kg yempuphu kumele ithengiswe ngamadola angamachumi amahlanu i-$50. Kodwa uKhumalo uthi endaweni eziningi ithengiswa ngemali ephezulu.
Ngiyangayidinga sibili impuphu ayitholakali ngaleyo price yayishiwo i-government sibili, ngoba lapho the wayithola khona ungayithola $95. Lapho ekhiphe khona $85, but ayitholakali sibili ngobuningi, ibonakala nje bahlayana njengamethentwana.
Ukusilela kwemali lakho kuyaqhubeka emabhanga, lanxa nje i-Reserve Bank of Zimbabwe isithi ifake imali engange-$20 million emkambo wemali ngeviki edluleyo. Udubo lwemali lolu soluleminyaka uhulumende esehluleka ukululungisa. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ubona luqhubeka njalo ngomnyaka ozayo.
Singakhangelela esingathi yi-appetite yabantu ukubamba idola inkulu kakhulu okwethusayo, okungathi ukubana uhulumende engazama ukuyilandelela ngendlela kuyakufuza afake imali ezwayo sibili. Singakhangelela ukuthi afake about $2 billion, ngoba into eyenzakalayo okwenza abantu beZimbabwe bathokozele ukubamba imali eyi-cash. Isigaba sokuqala kwenzakala ukubana nxa uthwele uthenga nge-cash intengo ingani yalulazeka.
Iningi lisola uhulumende weZANU-PF ngokwehluleka ukuvuselela umnotho lokudala amathuba emisebenzi eyathenjiswa abantu ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwanyakenye. Embikweni wokufisela uZulu ikhisimusi elihle, uMnangagwa uthe uhulumende usebenza nzima emizameni yokuthuthukisa impilo kaZulu. amazwi yakhe asekelwe lilunga lezanu PF umnumzana belief kaule
usebenza katalala okunjenga khona ukuthi aluba le cabinet yakhe ingaba njengendlela umongameli asebenza ngayo ngile qiniso sibili okunye kwakhona siza kubona lutshintsho oluthile ezizabona okuza kuncedisa ezimpilweni zabantu ukuthi impilo zabantu zibe ngcono
kodwa umgcinisihlalo we-MDC unkosazana Tabitha Khumalo uthi umnangagwa nguye obhidlize umnotho Ngakho uthi ebantwini abanengi ikhisimusi yanamuhla ifana nje lokuthi kayikho
ukuthi kule ndaba ukuthiwa ikhisimusi okuzaba libizo ngoba ukukhona ukuthi kakula onto ezasenza sithabe so lilanga nje lifanana njengamanye amalanga nje bona la sedlulile lapha esidlinqeqo zomlomo
Abantu beZimbabwe abangena ku 7.7 million emaphandleni lasemadolobheni bahlaselwe indlala njalo badinga ukuphatiswa ngokudla. Kodwa kungelani lobunzima bonke lobu elibhekane labo sithi khisimusi enhle. Ngimele iStudio 7 ngise Washington yimi uNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile lokhu sikudabalunye ilanga lekhisimusi beliqhakathekiswa kakhulu ngeminyaka edluleyo kudliwa ezimnandi kugqokwa impahla ezintsha abantu belenjabulo enkulu kodwa okwalo umnyaka abanye bathi akukhulumeki kodwa uEzra Chisa Sibanda oStudio 7 ukhulume lezinye izakhamizi zeGweru ngaleli langa
Babe City ikhisimusi iqeda amadola ngensuku ezadlulayo kodwa kathesa likho idola olusuku lokudla izibili boco kunathwa kutshimbwa emulini ezichineyo abantu bejabulile edolobheni legwero bekuyisiphitiphiti abantu bedinga ukudla okulentengo ephansi umdala usayi ngomunye wabo
lokho kungakayilungise lokho ngile kuseni nabhoda phakathi lapho into ziyadula sengene phakathi kubo okay lapha ngithi ngiyabambambambe ngishiye kweminyaka ngiyayenge ukuqinile ukuzindiyana ngisiya ethroni kodwa athesi hanye fleki
umnumzana Oriel Ntibi uthi ikhisimusi yakhe yindlala yodwa
ngiza kuyahamba kuphela kwabanye so ngiza kaziphekela imbhida ngikhaya ngisenzela ukuthi babe bengakwazi ngasemagosa ukuthi ngivile kumbe hhayi
abanikazi bezimota ezithwala abantu besiya emaphandleni ukuyadlala ekhisimusi lezihlobo nabangane bathi okwalo nyaka kubi unkosazana Patience Nzimande uthi abalezihlobo egoli njengaye bangcono ziyabathumela ukudla yena-ke uswele imali yokuthwala lezo mpahla esiyalazo ekhaya
sakabe sengisithi ngcono ngiziphathise ebhasi uma ibhasi yakhona iyadula okulu nala mabhasi akhona khwelile ukuthi uyekhaya kugadeki saka senyamele ukuthi engxenye kusasa kuyasokuthi ngiyazithenga ngani ngingelainilantsho mali sengiswele imali yokuthi ngiyithwale ngihambise ekhaya kathe fo gadise impahla ukugade umuntu eyide kukelwakwe
yonke impahla yokudla elentengo ephansi itholakala emgwaqweni kodwa kumele ube le mali hhayi ukusebenzisa amakhadi amabhanga umnumzana Thabani Nembudziya ngomunye othengisa ukudla emgwaqweni
ngithengisa ama-groceries asebenza amalanga wonke nyawabo othuke amafutha njengoba libona isepa amaflawa amatishu izinto ezisebenza everyday sengizithengisayo thina kuchiphile ngoba thina sizoda ngekheshi So ngasikoda ngekhesi thula kuchipili ikho khesi iwe ngani iyadura.
Unkosazana Nonto Ntuli layeke uthengisa konke ukudla ongakufuna ngekhisimuzi kodwa wamukela ikheshi kuphela.
Lapha thina siyachiphisa kancane kule lama-shop okudla okuningi sikuthenga e-South Africa. Bese sizothengisa thina lapha sesithengisa ngebhondi kuyabe sokuchipha lana ama-shop ngama-supermarket thina sithengisa ngekheshi kuphela no-swipe no-ecokheshi ye thina silakho konke ukudla from everything kele bathenga ngapha because lathi kunje kusenza siyaphila lathi ke siphila ngapho umsebenzi wethu khona la so bangasithathela umsebenzi wethu nalowo lapha sikwazisabe siyasebenza ngapho
unkosazana Nonhlanhla Ndlovu laye udinga impahla ezijeneye emgoqweni
ukuthenga impu
ngilapha uma ngikakula kheshi
ekuthi ngithenge ifisingeresinepriz ikheshi lapha Ikhisimusi
yalo nyaka kukhanya iyabe iziphelele nje. Abantu bayalamba njalo abalamali yokuthenga ukudla. Ukujanquka lokugida kudliwa yinengi labantu kukhanya lo nyaka akukho. Imele Studio 7 eGweru, ikamela mungu Ezra Chisa Sibanda, nisithi libele khisimusi elithukela.
Manje ke ngesikhangele eziphuthumayo zivela kuma phephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le The Herald lithi inkampani yamandla kaGetsi eZesa Holdings kayisoze icitshele uZulu amandla ngelanga lanamhlanje elekhisimusi. Leli phephandaba lithi siphathamandla esimqoka kulenkampani uCEO uMnumzana Patrick Chivaura uthi ngenxa yokuthi amankampani amaningi ayiwo asebenzisa amandla kagetsi amaningi ayabe evaliwe ngaleli khefu, kuzabangela ukuthi iZesa yenelise ukusa amandla kagetsi kuZulu ezindlini. Iphephandaba leThe Chronicle lithi uMkabheki Ndlovu owadutshulwa kwele South Africa ngumuntu ocatshangelwa ukuthi wayethunywe ngumakhwapheni womkakhe ohlala eNgilandi labantwana bakhe abathathu abayanga emngcwabeni wakhe eCholocho izolo. UMkandlovu labantwana bafike elizweni bevela kwele South Africa kodwa abayanga emngcwabeni wakhe eCholocho. Iphephandaba leChronicle lithi imuli kaMuyi ilobufakazi bamavidiyo ambalwa atshengisa uMkamuyi uNomazwe Ndlovu esecansini lomakhwapheni wakhe oqanjwe ngegama lokuthi Jabulani kumbe Christopher Chabalala, onguye ocatshangelwa ukuthi wathuma umuntu owadubula uNdlovu eSouth Africa. UNdlovu ube ngusomabhizimusi khonale eSouth Africa.
Have you seen in this paper? Did you see the headlines?
Le balaleli Studio 7 esakaza ngapha eWashington sisakazela eZimbabwe. Okwamanje ke sengidedela emuva silalela ke amazwi yenu balaleli bethu lengoma njengoba kulilanga leKhisimusi kanje. Asizweni okwenzakalayo.
Muzendlela kwemakhaya hey ya ezifisele ikhisimusi enhle kina abanye esihlala ngaphandle kwamazwane esiphumelele ukuhamba sizozama ukuzama abadala njalo lawo bejabule ngakhona okwabalakho siyabonga.
Salibonani, salibonani basakazi beStudio 7, siyabonga ngokusikhulumisa kuStudio 7. Hayi kefu lalonyaka libuhlungu sihlobo zami ngoba akula sinkwa, akula mpuphu, akulani, sizihlalele nje silikhangela ukuthi liyafika. Kodwa ubunzima esilabo silabazukulu silabantwana ukuthi siyabaphani asikwazi. Bakithi kunzima ngoba vele siyakhuluma nje ngenxa ukuthi umphefumulo awukaphumi. Kodwa hayi indlala ekhona ibuhlungu kakhulu. Mina ngikhulumayo ngunasikhu nsemperengwa.
Ngiyabingelela basakazi eStudio 7, mina ngu Alfred Shoko ngikhuluma ngisewange. Ngibingelela abantwana bami uAndile uTawanda uShalom lomama wabo nomngane wami othwa ngubharaka ngoma umngembe udube ujwako ujwaki lo sithole umakhelwane wami sithole indoda ethanda ukuthelela kakhulu ngize ngibingelele nomama wami ekhaya le emalonga icross date ngibingelele ujimi okobulawayo umen boy okobulawayo ulaki ohlala emapiye number one ngithi libe nekhimuzi enhle lingalahlimbeko ngokufela izimbabwe izaba right next year lathi kunje siyabe sikholisa ezimbabwe libe nekhimuzi enhle
Tabalami, Nivaldo, Mapopo, Selvinella Vastagas Cabal. Nicolu began his slow exam as Gobulawayo, the eldest ambulance of giving a little law, Losotam Kanda, giving a little law, the Sisunaku, his of being a lela, the Sisus Tembile. Hey, I want to
salibona umsakazi ibizo lami undodana Ndlovu ngisesitinise ukuhlala ngihlala enkayi esigabeni othiwa igonye kwamanje segoli lapha nami ngithanda ukubingelela abazali bami bonke ngithanda ukubingelela umama umandaza uyakhela khona egonye ngibingelele umfowethu usamlamuli ngibingelele uvusa unamlamuli umalukazana wami ngibingelele labantu abami uSiphiwe Nkosi Ndlovu lo Mthokozisi Ndlovu ngibingelele bonke nje abafowethu abathe bangaziyo mina ibizo lamuntu othana Ndlovu ngibuya lapha egonye ngiyabonga umsakazi omhle mbonge nomthokazi mbonge nothuba lokusinikeza ukuthi sivule umlomo sikhulume ngezinto ezisihluphayo nesizijabulisayo kustudio 7 ngiyabonga kakhulu umsakazi omhle
ngiyalibingelela lonke kakho lo yedwa engimthiya ngaphandle ithi mina sufikile khisimuzi akuzwayo isiyaluyalu yisiphithiphithi kuzwakala imdumi phambane emoyeni iziginginintana wabonakala ngamaqenjana kusitsha izindaba lohleko liqhunsuka ulichage eliphupha imigwebe elikhodwa lazinsane khisimuzi uyangicecisa loba ngimubi ngubangconywana kungicazimulisa umlomo ngenkani undlisa inyama eningi futhi imbhijo okuningi iminyaka edlule ngiphelelwe yimali ngizama ukujabulisa wena kuthi ngozilibandlela sengigalule esizimeni senhlupho ngizibuze ngabe ashelele njani amasheleni ngabe ngalele inhliziyo ngabe kayisimi osebunyile khisimuzi langelikhulu lokuzalwa komsindisi elokuvakatshela izihlobo labangane khefu elibuthelela umdeni kuxoxa indaba ezinhle lezibuhlungwana xetha lokugoqa abancane labadala ukuze imuli ibone ngelihlo linye phela ukulimala kwemdeni yikulimala kwesizwe emasontweni khonzani ngedlabuzani esontweni kusembizeni yemfundo yokuphila abantu bakontshela umoya wempilakahle umoya wokuzwelana umoya wokwelulekana umoya wokuxolelana wona phela umoya kakristu bathi khisimusi ngunozipho kulilanga lokubonga lokuphana izipho ekade zabuthelelwe ekusunguleni komnyaka abanye kibo lithuba lokona lilanga lokugelekeqele umenemene ngithi zulu dlanamandla akho nabile khephu qaphile ngempela sufikile khisimusi umthapho lomthapho sowuthaphula sithabile sidla amafidlongo sichelekisile lo olifisela ikhisimusi emnandi njalo ephephileyo ngosemajawundeni ukhulekani moyo umnyaka ozayo asiwugcobeni ube muhle emhlabeni njengasezulwini akube kuhle lisale kuhle balandeli bomsakazo olodumo
salibonani mthakazi omuhle mina igama lami umachayi Nduku Ndandura ngihlala isigabeni seGwalupa lonyaka izitulo kwakungeneki injabulo kayikho izinto kazibambiki into yonke iyadura kusokudura la sibi sesawudu into yayichipho kokugcina siyabonga. Alright, salibonani thakazi omuhle. Hayi khisi igama lami ngumdawini khisi musiya kolomnyaka ungana kumanga kuhle. Izinto ziwomile. Maye sibone ngani akusoze kuhambe kuhle ebantwini akusoze kube lenjabu lenhle. Siyabonga. Selupane.
Salibonani, salibonani, salibonani mahlabe zulu libingelelwa ngubodloza ugreater spanda ubukhali bembazo imbazo yakhona kwiinkosi mzilikazi wesibili ngithi mthakazi wonke kumagumba amane mwele olude kini sizwe senkosi mzilikazi ngithi halala ngosuku lwekhisimusi ngingakhohlwa lina komalisa esilobela ngithi kini philani ntamo yenkunzi mnyaka omutsha olempumelelo gini lonke
yamazi doche ku atide watandu butu epilo yamazi doche udimpo watandu butu epostman yamazi doche unomza
to love from utambu makomanda
ay ay
to love from utambu makomanda
ay ay
to love from utambu makomanda
ay ay
to love from utambu
Sibonga ke bonke abalaleli bethu abasithumeleke amazwi yabo nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke ecingweni ngilo mnumzana Stanley Torima. Mnumzana Torima usedede, siyakwamukela kuhlelo. Hello.
Hello.
Ye, mnumzana Torima, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu.
Ye, akusitshela ukuthi ilanga le Christmas lamhlanje kunjani khona ngapho edede?
Edede ilanga leli namhlanje, hayi. Kalikho, alikho mnandi, because abantu balendlala. Aricazi. Mina njengesikokheli ilanga leli abantu bakokhela inqaba engachazeki lawo yabo ungachazeki so abantu abachazeki abantu balenjala abala kudla ukudla okukhona emashops kuyadula abantu abala mali imali zangkhona kade bezama ukungena emabhanga ukuthi bezithathe but hayi abakwamisanga abayenelisanga ukuthi be-tourism imali zona lezi kulamanye amashopu ayabengavumi i-ecocash abanye labo baye belamanye balezinye iyinhlupho but ngabe sikhuluma iqiniso ikhisimisi echiyeni lamanye ikhisimisi esiwajayeleyo.
Ye, kodwa siyazi ukuthi phela khona ngapho liseduze le-game park alibulawelanga okukodwa nje okuyindlovu kumbe okulibhalabhala.
Hayi akuko ukhuluma iqiniso vele hayi kakuko kade sikangelele ukuthi bengazwela nje old age wophonga ukuthi hano lokhu sizakwenzela i-old age lazo indlovu zankona zicatshile kule ndlala akulamanzi akulamanzi kuwomile so even le nyama yankona ukuthi kade ikhumbule ukuthi balalele indlovu indlovu zicatshile.
Kodwa khona emasimini kunjani? Bayalima abantu?
Emasimini kade belima amaviki aphelileyo kuke kwaba le zulu but kathesi sokuwomile inkomo ziyawa, inkomo ziyafa, indlala ikhona ngiyakutshela and to make matters worse abasocial welfare bathanda ukunika i-old age labo kathesi abakabaniki so badlalele abadala ikhisimisi endlaleni.
Manje nxa usithi badlalele endlaleni akula ngitsho-ke abaphathisileyo ngoba sike sabona kwezinye indawo abantu bephiwa ukudla akula yini abaphiweyo khona ngapha?
Hayi esigabeni sami ngathi lo nyaka hayi ngathi babe lo mnyama mbishana anzange ngibone lapho kukhanya ngathi abantu banikiwe izinto zokuthi besebenze ilanga leli lekhisimusi ngingakwazi ngasi ukuhamba susiyakho bohange khona ngale kungaba khulu amanye ama-organizations engaba anika laba abadubekayo kulalapha lalaphayana ukuthi kulaba abantwana abavele egoli kumbe abazukulu yibo singathi sibabonile beyethula ama-changanbeki but hhayi imizi eminingi vele kathesi sonxa inkuluma kuthuli vele kulothuli vele hayi akula into eyirayithi ngifuna ukutshela iqiniso indlala ikhona ayisiyokhisimisi esiyijayileyo because esiyijayileyo ngeyokuthi even next door nxa ingela liyasheya khonoku manje kathesi akula okokusheya because akula muntu ulolutho akula muntu lolutho.
Hayi siyabonga
but imengo hayi imengo ziyawa but anti uyakwazi ukuthi isisu vele asoze sibe right nokuthi uzile imengo because akoze ukwanisa ukunatha amanzi imengo ezikhona but hayi indlala isigambe ukhuluma iqiniso hayi indlala ikhona
hayi kuyezwakala. Hayi sibongile kakhulu umnumzana, siyazi ukuthi into ziwomile kodwa hayi siyakufisela nje ikhisimusi enhle lemoli.
Hayi ngibonge kakhulu Chris Gande ukusikhumbula lelanga leChristmas. Hayi veni usikhumbulile iChristmas yangibona siyidlalele endlaleni but hayi kuyabongeka ukuthi lisikhumbule.
Hayi sibongile mnumzana.
Okay.
Ngisola bathi mina ngingumuntu wangendaba, ngaze ngigide kanjani, ngihlabele kanjani, ngiyenzeni. Baya ngisola ingoma kamaji umajayivana esidubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Ye igama lami nguChris Gande, ngiyalifisela ikhisimusi enhle. Hayi ngiyazi ayisiyo efana lensukwini njengoba sisizwa abantu besitshela lapho ukuthi hayi into kazihambi kahle. Hayi siyabonga, asidibaneni njalo kusasa.